sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 29 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo alokhu ekhonona ngokuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo aluqhutshwa ngemfanelo.
Iveki iyala nokuthi ingezelele imithini lana ukuthi emasingaphini la abantu babe baningi kule mithini embili. Abantu balinde baze banyamba inhliziyo bagcine bengasarejistanga. So lapho abantu abaningi abangezelele imithini yankulu.
Amabandla kodwa amanye amalunga ebandla lezanu PF athi awaboni inkinga kulolu hlelo.
Abantu bayathanda ukuthi endaba ekhuluma izinto eziningi ukuthi ukhala abantu into eyinto elimgoqweni neyiningi into lana elula kakhulu ngento leyo ama-abdandelana sokulo waba lula kakhulu ithi i-MPs lama-councillors nama-commission of order njalo siyavukela ukubadingela amaphuphuna lawana.
Sizakuzwa iziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Amabandla aphikisayo alokhu ekhonona ngokuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo aluqhutshwa ngemfanelo, okungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. UNkosazana Thabita Khumalo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ugcizelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezilezithupha akufanelanga zidinge obunye njalo obufakazi obunjengokuthi zihlala ngaphi, njengalokhu okudingwa inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC.
Yabe phakazana umuntu yena lesithupha seZimbabwe sitshengisa ukuthi ngiyisizana zaseZimbabwe engabe ihlale ngaphi inqeme lami zingaki izinto abazilizayo nezezana uphi ngesikhathi sikagarikayiro umrambajini bathi abantu bona laba bayangathi kabanike bavumela abantu baregisti kungena proof ye-residence leyabayifunayo.
Libona uhulumende ekwamukela lokhu yini?
Uhulumende uvele kasalaleli uzulu, so eseza kwenza kuzamenesande emthethandaba siyekhuluma ngodaba nalolu ukuthi uyephula ulungelo lukazulu lwelesithupha zaseZimbabwe otshengisa ukuthi isizalwane saseZimbabwe.
Okunye njalo elingathi likubona kuyingxaki ukuthi uhlelo loluphumelele lokubhalisela ukuvota kuyini?
Iveki iyala nokuthi ingezelele imithini lana ukuthi ema-fingerprint la sobeyafika kwezindawo abantu babe baningi kule mithini embili. Abantu balinde baze banyamba inhliziyo bagcine bengasarejistanga. So lapho abantu abaningi abangezelele imithini yankulu khonani antu kulotshwa abantwana baseZimbabwe kuthi kulotshwa bona bezekile.
Libone ngani ihlandla elizayo lokubhalisela ukuvota lizabangcono yini?
Hayi, kumethuka kakuba ihlandla lokuqala sasile nkinga yokuthi ababesebenzisa imitshina yezethu yabasebenza kuze ukuthi bathathe ama-fingerprint babengawuyizwisisi imitshina yankhona babengayifundiswanga ngayo. Ihlandla lesibili leli besethe xaxa ngokuthi besebeyizwisisa kodwa inkinga lokhu ikhona ngokuthi kumele imitshina lana ibe miningi abantu bangazibama isikhathi eside. Sonke siyazi ukuthi kule thuleli ibizwa kula msebenzi, so sifuna ukuthi umuntu ungayingena athi chop 5 minutes aphuma kambe ayithengisa imbhida yakhe, chop 5 minutes ayithengisa amaqanda akhe, chop ahambe ayenza akwenzayo ukwenza ukuthi adinga imali yokugcina abantwana.
Lowo uNkosazana Thabita Khumalo, isiphathamandla se-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudabalini. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma idalele ephalamende, uthi yena kaboni kule nkinga kuhlelo lokubhalisela ukuvota.
Uhlelo oluraiti kakhulu njalo futhi nxa ubuya ulento zakho ezigqwalileyo awuthathi more than 4 minutes yakuqedile ukurejestile yokusurejestile waqeda bakunika nesimu sakho wasibohamba ngoba lami ngize ngingahamba ngathi sikuyayenza mboni phuso ngezizi labana babeze kwabalula kakhulu ukuthi nxa wena ungela ncwadi ezomtshengisa ukuthi ungazenzi nxa ulilodar sithi mhlawumbe ulilodar abuyile athi David yami ukukhumbula hayi mina ngumzali bani ngihlale endleleni nje nje kuphela ngokubona idinga ukomishona konokuthi sokwanele iyakwenzeka isiyiphupho benzini usurejista ngoba sokwanele so into engimazela yona abantu bayathanda ukuthi endaba ekhuluma izinto eziningi ukuthi ukhala kanti into leyinto elama nokuzela elimgoqeni iningi ngoba into eminingi engakwenza ukuthi idangale ekurejisteni ukuvota labantu ngiyakhuthaza ubana abantu bonke abasukumi bayorejista ngoba into lana ilula kakhulu njalo nento leyo ama-afidavit lana sokulo kwaba lula kakhulu ithi zi-MPs lama-councillors nama-commission of order njalo siyavunyela ukubadindela amaphufuna lawana njalo so nxa benamaphufuna lakho babuye tatibele mahala ababhadali lutho ezintona bakwanisa ukuthi bahambe beyorejista ngoba ukuvota lilingelo lomuntu wonke
kodwa bakhona abake babuya kuwo besithi baluhlupho
into ebalulekileyo ukuthi ona already esikhiphile ama-educators abafundayo ezigabeni selukhanyiso primary school empopoma sisamukela ibhasi yathengwa ngabazali abantwana besikolo bafikile bona labana abezeki sabanika le thuba bona abantu noma nje besisezinto amabhasi kodwa nje basebefikile sabanika ithuba lokuthi bachasele abantu ukuthi uhamba njani so i-voter education iyenziwa izeki ikhiphile abantu baningi futhi bahamba bengama-group groups ukuthi abanye babengu-3 babengu-4 abanye beyi-2 but na-voter emizini u-conscience yami bafika bazozika nakwami endlini ukuthi hayi baba MP ungamangali bona sesigcele ikhalomele lihamba sesibhodabhoda siza lokho siyeizeki awuzange bakubuya nje bangena ezigabeni singakwazi siyadinga i-good job ekukonsentiza nokufundisa abantu about izindaba zokuvota nokuthi kuyini omele ube nakho omele ukuphathe usiyarejista khona linto ezingezithupha ama-passport enga-expiranga phela i-passport nxa uthola i-passport kumbe ama-green wedding pass lawana i-driver license hat kodwa izithupha noma sezenge kumbe seplastiki zonke ziyamukeleka
Lo mnumzana Joseph Chuma ilunga ledalele Central Committee kubandla lezanu PF njalo emela iphelandaba mpophoma edalele parliamente sixoxela ye ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote inkulu
Asambeni
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka 2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka 29 mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017 kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvivi. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North. Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga. Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarondera East le Central. Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North. Emashingo, Chivi Central, E-North, Nase-South. Mashingo North, South, West, Le-Central. Le-Mashingo Ebe. E-Matebeleland North, E-Lupane East, E-Cholocho, North, Le-South, Le-Mkuzi. E-Matebeleland South, E-Matobo North, Kanyele-South. E-Bubulilima East, Kanyele-West. E-Nkabazwe, E-Midlands, Gokwe-South, Le-Central. Gokwe-Sasami. Berengwa West, E-South, North, Le-East. Izishabane Ngezi, Kanye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu eye-voice of america ethi www.voaindebele.com
Wezi pathelanele maphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe yena esichasisela ngohlupho olubhekane lababalisi ikakhulu ngokuswelakala kwemali elizweni.
Kukhuluma amabhanga amaningi asefake izaziso zokuthi nxa ungafakanga imali ebhanga labona kuthiwa ngama-deposit awusoze uthole i-cash ngaphandle nje kokuthi kube lo muntu wadeposita ngoba i-RBZ ayisabaphi i-cash ngoba i-cash yakhona akula. Akasatholi leyo mali yokuthi bekwanise ugada amabhasi ngoba abantu bamabhasi bafuna imali. Balutshwana amabhasi ayemakhaya nezimoto eziyemakhaya ezabe zifuna o-eco-cash labo-swipe labo basegcwele emadolobheni. Kanye njalo ukuthi ngafika emakhaya ngalo ukuze bethole ukuthenga imbhida ezingamakhabithi amatamatisi kuyabe kufuneka ukuthi bebe le mali ngoba abalima abasemaphandleni abanawo amaswayipi lawa akhulunywa ngawo njalo abala o-ecocash laba kumele bethenge khona. Loku kuthengisa ukuthi impilo yabantu abasemakhaya isizima njalo ivile ezitolweni zakhona ezisemakhaya eziningi zakhona azila ecocash azila amaswayipi ngoba inethiwekhi yakhona yabe ivele ihlupha yokuthi abanikazi bezitolo befake lezo zinto ukuthi zitholakale emakhaya.
Phambilini kwalingxoxo uthe lo hulumende uyabe yifuna yena le imali yababalisi ungachathisa.
Uhulumende kakhulu ibandla elibusa iZanu-PF libona lifika laphana nxa ababalisi labasetshela izimali zabo libabhale incwadi kungathiwa kule rali ka-first lady kumbe kule rali ka-president kumbe kulo mkhosi abafuna ukwenza njengalowo congress okuyayo lapha babe befuna izimali bethi amatisha sinikana ama-dola sicela ama-$2 kusho ukuthi imali yabo yena leyo elutshwana abaye betholi iyikhefu yabe ifunakala njalo ukuthi uze ephile kona ngale ngoba bengayekela ukubanika sibona besethuselwa abanye bakhona becaywa behlala besesaba ukuthi bengaxotshi imisebenzi kumbe bangahlukuluzwa inkokheli zezanu-PF emabandleni khona ngani.
Kuthinta njani ezemfundo lokho?
Imfundo yasemakhaya iyabe lokhu isiwa isiya phansi ngoba ababalisi abaningi bafundisa bengelabo ukuthokoza ngomsebenzi abawenzayo ngoba belokhu becabanga ukuthi imali yabo ngaye emabhanga bazayithola yini. Abaningi bakhona babengelayo njalo imali yakhona yokuthi bephile kahle bethenga ukudla abakufunayo bephile njengabanye emakhaya khona ngani. Njalo sibona ukuthi abaningi bakhona sebeqeda isikhathi esiningi esingafika njengeviki yonke besemadolobheni belala ezitaladeni bemelele ukuthi bethole imali emabhanga begcine futhi beyisele imali yakhona. Kusho ukuthi abantwana basemakhaya abasatholi imfundo kumele beyithole njalo ababalisi bakhona labo abasaduzi impilo enhle okumele beyiphile njengabantu abasebenzayo abahola uhulumeni.
Lowo ngumnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomkhokheli Ncube ongusakhulayo oyizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Siphatha udaba mayelana lokususwa okwenziwe nguMongameli Mgabe esikhundleni sakhe sokuba yi-Goodwill Ambassador e-World Health Organization. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo mnumzana, njani?
Siyaphila.
Ayi, thina siyaphila mnumzana. Lapho wazi ukuthi uMongameli usesuswa esikhundleni sakhe, uzibone usizwa njani ngendaba leyo?
Mina ngajabula kakhulu ukuzwa le nto isizakala ngoba mangithi ngiyacabanga ukuthi umuntu owehluleka ukuthi elungisele ilizwe eliyi-1 kusho ukuthi amazwe wonke la asemhlabeni wayengakhona kanjani ukuthi ekhokhele amazwe wonke asemhlabeni.
Ukutshengisela okwayenziwa ngabontanga ebulenjini yikho okwayenza ukuthi umnumzana Tedros Adhanom lo u-Director General we-World Health Organization athathe leso sinqumo. Ubona ngani lokho kuyisiluleko esitshengisa amandla esilawo njengabontanga na?
Awu, kuyajabulisa ukuthi phela esikhathi esiningi abantu uma bekhala eZimbabwe akula bantu abathatha ama-action. So into zebulenjini uma ngabe kuyukuthi wabukubonene imali ebulenjini abantu becommenta ngoba ngabona lama abantu abaningi babe yala into efana le babengavumelani layo vele. Kutshengisa khona ukuthi khona abantu abayifuni kuthiukuthi bona ngokubona kwabo yona le nhlanganiso ye-World Health Organization kuthi yona icabanga ukuthi umuntu ongabe right but uma isizwa abantu besala yenza kahle kakhulu ukuthi ingavumelani lakho lo.
Ya, ngiyakuzwa kodwa mina bengibuza ngithi do you not think ukuthi leyo it's an example ukuthi thina njengabontanga silamandla nxa sesixoxisana lokukhokhelwa kwelizwe?
Ya, uyabona for eminyakeni le since 2013 kukhanya ukuthi i-UDA ikhanya inamandla okwamanje ukuthi ngakho nto iyenza izinto ziyenzeka.
Ubona ngani lokhu kuyinto ezakhuthaza abontanga ukuthi baphume ngoba iningi babo bayebhalisa kugwalo lokuvota?
especially laba semakhaya ukuthi imbono yethu singabantu ayifanani but abantu abaningi vele kumele ukuthi bephume bona inkinga nje asibone ngokufanayo but abantu besibona ngimbono efanayo ontanga abaningi badinga nje advice ukuthi ngani ngiyathola abantu abangabayeluleka like ukuthi bebabonise ngesimo esikhona ukubana yibo phela kingeni ukuthi belahlekelwe kusasa abantu asebebadala baserandaba vele isabe isikhathi sesidlulile.
Uyajabula na njengoba sekulaba asakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Ngiyajabula but esikhathi esiningi ukuthi umuntu uyakuthakazelela konkwa ukuthi engene esikhundleni kodwa ungazi ukuthi kusasa umuntu lo ukuthi yena ucabangani phela ukuze umuntu noma engaba ngumuntu osesikhundleni but if engacabangeli abanye abantu evele yena engalazo into ezi-right angazenzela abantu kuyafana noma engangena esikhundleni akulate ezoyenzela abantu.
So wena uthi mbakanqoba awuthembi ukuthi bazaletha umehluko?
Kuyadithenda lethemba ukuthi unguquko izoba khona kwezinye izinto but asazi ukuthi kuzoguquka okungakanani.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekuhle ukuba labanye abontanga kuhlelo lwethu.
Hayi, kuyajabulisa kakhulu ukuthi ube nohlelo lwabontanga specialist into esisasenkingeni ezinkulu ezibhekane lohambo lokhule.
Hayi, siyabonga mkhokheli Ncube, omunye wabasakhulayo oyisalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Singakafiki emaphetroleni kohlelo lwethu labasakhulayo, wothi ngilibalele amazwi abontanga emayelana ngendaba esiphatha kuhlelo lamuhla. Usikhumbuzo Moyo uthi, kakhulu siyabonga ngokumsusa kulesi sikhundla ngoba kanazwelo nabantu beZimbabwe. UMncube uthi, mina ngibona kungumbono omuhle ukuthi asuswe ngoba esekhulile alukho uncedo angalwenza vele. Hayi, siyabonga bontanga bafethu, isikhathi iso esesiphelile. Sengigqiba uhlelo lapha olivalelisayo nguMike Hobe, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave laku shortwave 4930-13860 laku 15460 kilohertz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senanamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo.
Siyaqhubeka ke ngodaba losiko olwantolontolo, udaba lokuguqela obaba ezindlini. Siqhubeka ke sixoxa lo nkosikazi Maureen Moyo lomnumzana Sikhumbuzo Moyo. Lezi ke zingcwethi kwezamasiko esintu.
Asisazazi singobani, sihlukathi, senzani. Yiko kugcina sokudala ukuthi umuntu owumama manje azibone ingathi selingana nomuntu ongubaba, kodwa ngokwenzele lwangakwendalo kaNkulunkulu ngeke bafa balingana, yithi uzilinganisa kwasemhlabeni nje.
So baba Moyo, ke nxa sokunje songani abantu abadala sebethwele nzima amadoda ezindlini lapha, kambe abantu bangabuyela njengokuthi kwakusenzakala nokudala?
Into ezenzakala okwamanje thina ziyasiyanisa, especially esazi amasiko esikhuliswe ngamasiko izalukazi, ukuthi imithetho yakhona esesikubona manje ama-equal rights labo yaye 50-50 akusahambelani loku esikubone sikukhuliswa thina ngogogo bethu, ukuthi belalela obabamkhulu bebenzela konke noma bengenalutho, bebehlonitshwa bethatha bethiwa indawo yabo njengabobaba. Nabanye nje obaba esibabona kulezi nsuku, obaba ngamabhulugwe nje edonsiwe. Ubaba uthulanisa ukuthi usebenzisa umama ukuthi nguye okufanele ondla abantwana ayenze konke ekhaya, angabi ngumuntu walutho ngendaba yokuthi uthole ukuthi umama uyasebenza naye kasena chance ukuthi afune umsebenzi abe yi-head of the department njengobaba, ukuba yinhloko yomuzi ngenxa yokuthi isimo esesisibona kulezi nsuku asijabulisi neze, especially kithi thina intanga ezisakhulayo.
Yeso ke lapha-ke okuthiwa ngubaba uMoyo, nkosikazi Moyo, ukuthi ubuyela la kudala kolombana ngwani kuyahlupha, njengoba uyamthola phela umama evele ngani uyazisebenzela, enguye obisa okuningi ekhaya.
Hayi, ubaba naye endlini mntakababa akangakhontrolwa yisimo sakhe senhlupheko abe sekhothamela nento erongo. ubaba naye akashaya umthetho ekhaya, ubaba naye akanga angithi ukuthi ubaba kufuneka delele ekhaya or abhulishe umuzi. Yebo, ubaba likhanda lomuzi, amhloniphe umfazi wakhe, abahloniphe abantwana, kodwa kunesikhathi sokuthi umuntu owubaba athi lena kwelami ikhaya yenziwa, lena ayenziwa. Ubaba kekhale sakhe naye ekhaya ngenhlonipho, nothi ngokuthi abe mhlawumbe abhulishe ekhaya ngenhlonipho, le kwewami umuzi no, lena ye. Kona ukuthi manje abo baba umuntu naye seyakhothama ngoba ngamasenti lawa akhona, no, naye ubaba akake angakhontrolwa ukuthi anginamali, naye akhiphe iqiniso, amele iqiniso lokuthi lena emzini wami ayenziwa, anginamali nginayo kodwa lena emzini wami angizukuzi. Ngoba umuntu owumama naye maye sibona phela isimo, mayethe press igiya yokuqala ehlala ubaba, ubaba embona uyavuma, iyapresa yesibila ngithi ngoba uyambona uyakhothama uyavuma.
Ye, uphinde wakhuluma phela umoyo ngendaba yamalungelo leyi, uthi yikho okunye ongani kuyahlupha ngamafishane, ungathini kolapho?
Amalungelo lawa afike kabi mntakababa e-Afrika, ngoba thina vele e-Afrika sobona abantu bamalungelo. Yikho bengikushile ekuqaleni ukuthi sisuke sathatha into yezinye izizwe sayisebenzisa engeyona yethu yase-Afrika.
Ye, uyamuzwa umama uyaphendula lapha-ke baba Moyo ukuthi amalungelo lawa yikuthi abuya nje ngendlela engayisiyo.
Amalungelo abantu thina sodwa yithe siwathatha siwasebenzise ngendlela ezingayisizo, especially bona omama bawamukela babe sebefuna ukuba yi-50-50 labo baba, kodwa khona cha, ungabona umama nguye ohamba ayebuya le ngane azithwale 9 months ayebuya nayo esibhedlela isingumuntu kuthiwe amhlophe, kodwa ibizwa ngesibongo sendoda. Ngikaze ngizwe ibizwa ngesibongo sikamama lapho kuqala khona khonapho ukuthi hhayi ukuqakatheka kukababa, ubaba ngubaba, ingane ezele kuye umama siyayibonga ngokuyithwala ayilethe emhlabeni. Kodwa inkinga ibe sesiba lapho ekutheni amalungelo siwathatha omama babe sebethi bafuna ukuba yi-50-50 labo ukuthi babe ngobaba, kathi cha, umama yi-deputy.
Hayi-ke okwalamhlanje ngimalapha-ke Zulu kaNdaba, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Sikhumbuzo Moyo, ingcwedi kwezamasiko esintu, lo nkosikazi Maureen Moyo laye oyingcwedi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilani.
Siyabonga Gibbs ngesizwe eziphathelane lokholo. Silontungamile Inkomo weStudio 7.
Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamuhla?
Namhlanje ngifuna ukukhangela lapho ngikhangele kuJohn chapter 10 iverse inga 9 leka 10. Sihlangana lali ndaba yokuthi kati vele umuntu ungena njani embusweni kaNkulunkulu. Ngibona ngani uJesu lo mbuzo wawuphendula ngendlela ezehlukeneyo kakhulu. Kodwa nxa sikhangele kuJohn chapter eka 10 leyi lo verse 9, uthi yena uJesu, mina ngilisango, uba umuntu engena ngami uzasindiswa, angene aphume athole idlelo. Isela kalizi ngaphandle kokuzokweba lokubulala lokubhubhisa. Mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphumi. Lo mbhalo uphendula izinto ezibuzwa ngabantu isikhathi esiningi. Njalo-ke uphendula umbuzo wokuthi kanti vele sibona njani ukuthi lo ngumsebenzi kaNkulunkulu kumbe umsebenzi kaSathane. So kokuqala lapha ngibona ngani uJesu uyaphumela egcekeni uthi yena, mina ngilisango. Abantu abaningi bayabacabanga ukuthi ukuya kuNkulunkulu kuyinto enzima kakhulu, yikho sifumana ukuthi kusuka kube lezinkolo-nkolo eziningi laphakathi kwesiKristu, ukuthi abantu babecabangela ukuthi engcinye ningangena ngezulwini ngengilosi kumbe ngingasebenzisa umama kaJesu kumbe ngasebenzisa ubaba kaJesu kumbe ngasebenzisa omunye umpostoli omkhulu kodwa siyabona ukuthi lapha uJesu uthi yena mina ngilisango kutsho ukuthi azangathi silamasango amaningi kutsho ukuthi kulesango elilodwa ebese sithi uba umuntu engena ngami uza kusindiswa so kutsho ukuthi labo abangena ngayo uJesu yibo abathola insindiso ayikho ngaphandle kwakhe njalo lapho sichasela ukuthi indlela yakhe umbisa ngolele linguJesu ukusindiswa yikuqala nje ukungena kodwa nxa ususiya phambili yakhuluma ukuthi umuntu uzangena abe sethola idlelo kutsho ukuthi laphana idlelo leliyana abe selichashisa ngenxa siya phambili ukuthi yimpilo ephuphumayo yimpilo engelakukhathazeka yimpilo elokuthula phakathi kwayo baningi abantu umuntu uyabe lemali elezinto eziningi kodwa engatholi ukuthula ikanti uJesu uthi nxa sungene ngesango elinguJesu uthola ukuthula uthola ke ukuhlala kuhle uthola ukuzwisisana naye uNkulunkulu akumelanga kube lokukhathazeka phakathi kwempilo yakho futhi ngicina ukuthi sinanzelele ukuthi isikhathi esiningi isitha uJesu usilinganisa njengesela abantu abaningi isikhathi esiningi bathi uNkulunkulu nguye yenze lokho singananzeleli ukuthi hayi yisitha esiyabe sikwenzile ngoba yena uJesu lapho ube mgcini ukuthi yena uzile ukuthi sibe lempilo ephuphumayo yebo siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyasivumela kwezinye isikhathi ukuthi sidlule phakathi kwenkangala uyasivumela njalo ukuthi kwezinye isikhathi sidlule phakathi kwezilingo kodwa-ke uyasiphutshisa ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyasivumela kwezinye isikhathi ukuthi isitha sisihlasele ngoba siphakathi kwempilo yesathane kodwa uyasinika ukunqoba yikho sifumane ukuthi usinika lokunqoba ekucineni aze asinike lokuthi sinqobe ukufa ngoba nxa sibona uPawulu uyabhala ukuthi wena kufa udonsi lwakho solungaphi usunqotshiwe so kutsho ukuthi ukunqoba uNkulunkulu asinika khona usinika ukunqoba okunaphakade size sinqobe imikhuhlane sinqobe ukufa sinqobe umhlaba siyabe sikuthole njani konke lokhu kungenxa yokuthi singene ngesango elinguJesu
akuyiphethe mfundisi
kulaba abalaleleyo abangamazi uJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu bathinte inhliziyo babekwazi bazinikele impilo zabo kuwe ukuze bathole ukungena phakathi kwamadlelo alihlaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu inkosi sigcine
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda olivalelisayo ngontungameli Nkomo
siyabonga ntungameli uyalandela umculo kaNothando esithi akehlulwa yilutho umculo kaNothando isithi akehlulwa yilutho singakehlukani ngesikhangele ebesihamba phambili amabandla aphikisayo alokhu ekhonona ngokuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo aluqhutshwa ngemfanelo kodwa amanye amalunga ebandla lezanu PF athi awaboni inkinga kulolu hlelo sizwe eziphathelane lamasiko abatsha kanye lozokholo Ningakhohlwa ukuthumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.